Isahluko 11. Ukuphikisana kwababusi elizweni laseGermany. Obunye bobufakazi obukhulu obanikwa umsebenzi wemvuselelo waba yikuphakama kwababusi ababengamaKristu elizweni laseGermany emhlanganweni owawenziwe edolobheni lasePiers ngomnyaka ka-1529. Isibindi lokukholwa kwamadoda lawa ayesesaba uNkulunkulu kwatholela izizukulwane zabo ukukhululeka kwezokholo lasemicabangweni okweminyaka eminingi eyalandelayo. Ukutshengisela kwabo kwanika ibandla lemvuselelo ibizo lokuthi abaphikisi. Insika yaleli bandla iyikuphikisa ngokwakho. GC 197.1. Usuku olumnyama njalo olesabekayo lwase lufikele ibandla labavuseleli. Loba nje kwakubekwe umthetho emhlanganweni waseWorms owawubeke uLuther icala lokuba yikuswela boya. Njalo owayesenqabela imfundiso yakhe ukuthi ichumayelwe. Abantu babeqhubekile belesifiso sokuzwa yonke imfundiso yesiKristu eyayikhona elizweni. Amandla kaNkulunkulu ayesebenzile ukumisa amandla ezitha zeqiniso. UCharles V wayezimisele ukubhidliza umsebenzi wemvuselelo, kodwa ezikhathini zonke lapho ayephakamise khona isandla sakhe phezu kwabo, wayebanjwe ngamandla ukuthi akhangelise isandla sakhe kwezinye indawo. Ezikhathini eziningi kwakubonakala sengathi labo ababemele iqiniso babezatshabalaliswa. Kodwa ngesikhathi esifaneleyo, amabutho elizweni laseTurkey ahlasela evelela empumalanga, kwenziwa izikhathi kwakusiba yinkosi yaselizweni laseFrance. Kwesinye isikhathi uPapa ngokwakhe ngoba wayelomhawu lamandla kamongameli ayelokhu ekhula, wayesilwa naye. Ngokunjalo phakathi kwempi lokuvukelana, umsebenzi wemvuselelo wawube lethuba lokukhula njalo lokuthola amandla. GC 197.2. Ekugcineni kodwa uPapa wakhetha ukufihla inzondo ayeyilayo. Wahlela ukuthi basebenzisane lomongameli ukuthi batshabalalise abavuseleli. Umhlangano omkhulu edolobheni laseSpires ngomnyaka ka-1526 wawunike amazwe wonke ukukhululeka okugcweleyo kwezokholo kwaze kwayafika umhlangano omkhulu. Kodwa kungakadluli isikhathi eside kubekiwe lokhu, umongameli wabiza omunye umhlangano owawuza kwenzelwa edolobheni laseSpires ngomnyaka ka-1529 efuna ukubhidliza abahlamuki bonke. Ababusi babezancengwa ngokuthenjiswa ukuthula ukwenzela ukuthi basekele amacebo okubhidliza imvuselelo. Kodwa nxa lokhu kwakusehlula, uCharles wayezimisele ukusebenzisa inkemba. GC 197.3. Abameli bakaPapa bakujabulela lokhu kakhulu. Babuya eSpires ngobunengi babo njalo babonisa sobala indlela ababezonda ngayo labo ababesebenza umsebenzi wemvuselelo labo bonke ababesekela. UMelanchthon wathi, "Sinhlamba njalo lezibi zomhlaba, kodwa uKristu uzakhangela abantu bakhe njalo uzabahlenga." Ababusi bonke ababengamakholwa banqatshelwa lokuthi babe lenkonzo enkonzo endaweni zabo zokuhlala. Kodwa abantu baseSpires babeomele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu, okwabangela ukuthi loba kwakufakwe umthetho lowo, inkulungwane zabantu zigcwale endlini yokukhonzela eyayisesigodlweni sombuso waseSaxon, GC 198.1. Lokho kwenza ukuthi impikiswane leyi ikhule. Kwalethwa umbiko wokuthi isivumelwane esasenziwe esokunika abantu inkululeko yokukhetha ukholo lwabo yayibangela ukungahlaliseki elizweni. Umongameli wabatshela ukuthi wayefuna ukuthi isivumelwane lesi sisuswe. Isenzo lesi sabangela ukuthi ababusi bonke ababekholwa bagcwale ulaka, njalo lamaKristu wonke ayekhona. Omunye wabo wathi, uKristu usewele ezandleni zikaKefasi loPilato. Abameli bakaPapa baqala ukusebenzisa udlame futhi. Omunye wabapristi wakhuluma amazwi alandelayo, abantu baseTurkey bangcono kulabalandeli bakaLuther, ngoba abantu baseTurkey balamalanga wokuzila ukudla, kodwa abalandeli bakaLuther bayawephula. Nxa kudingeka ukuthi isikhethe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu lamaphutha okudala awebandla, kumele siphike ilizwi likaNkulunkulu. UMelanchthon lamaphutha akudala awebandla, kumele siphike ilizwi likaNkulunkulu. UMelanchthon wathi, nsuku zonke phambi komhlangano lowo, uFeba ulahlela amatshe amatsha phezu kwamaKristu, GC 192.2. Ukwamukela kwezokholo kwakufakwe emthethweni, njalo amazwe wonke ayelamakholwa esiKristu azimisela ukuphikisa imizamo yonke yokunyathela phezu kwamalungelo abo. ULuther ngesizathu sokuthi wayelokhu engaphansi kwesigwebo saseWorms kazange avunyelwe ukuba khona emhlanganweni waseSpires. Kodwa indawo yakhe yagcwaliswa ngabanye ayesebenzisana labo, njalo lababusi ababeyemukele iqiniso bazimisela ukumela iqiniso ngesikhathi lesi esasesiphuthuma. UFrederick waseSaxon ohloniphekayo, owayengeke waba umvikeli kaLuther, wayesethethwe yikufa, kodwa uDark John, umfowabo owathatha isikhundla sakhe, wayeyamukele imvuselelo ngentokozo, njalo loba wayengumngane wokuthula, wabonisa amandla lesibindi sokuvikela inkolo yabantu, GC 198.3. Abapristi batshela amazwi wonke ayekhetha ukulandela imfundiso yemvuselelo ukuthi avume ukuthi ukuba ngaphansi kwamandla eRoma. Abavuseleli ngakolunye uhlangothi babambelela emthethweni owawufakiwe emhlanganweni owedlule, bazimisela ukungavumi ukuthi ibandla leRoma lithole njalo amandla okubusa amazwi ayethole ilizwi likaNkulunkulu ngentokozo, GC 199.1. Ekucineni kwabeka ukuthi endaweni lapho imvuselelo eyayingakafiki khona, umthetho waseWorms kwakumele ulandelwe, njalo lokuthi kulezo indawo lapho abantu ababephambuke kiwo, njalo lapho ababengeke bawulandele kungela ngozi yemvukela, kwakumele bengalethi eyinye imvuselelo. Kwakumele bengathinti zonke izinto ezaziletha impikiswano. Kwakumele bengakaphikisi inkonzo yesidlo ngendlela eyayisenziwa libandla leRoma. Njalo kwakumele bengavume umuntu okhonza ebandleni leRoma ukuthi abe ngumlandeli kaLuther. Umbono lowo walethwa emhlanganweni okwabangela ukuthi abameli bakaPapa lamapriesti bajabule kakhulu. GC 199.2. Nxa umthetho lowo wawungakabekwa, umsebenzi wemvuselelo wawungeke ukhuliswe. Lapho wawungakazakali khona, kumbe uqiniswe lapho wawususazakala khona. Abantu babezaqatshelwa ukukhuluma bekhululekile. Kwakungasoke kuvunyelwe ukuthi abantu bachumunyayezwe njalo baphendulwe. Njalo bonke ababesekela umsebenzi wemvuselelo kwakumele balandele imithetho leyi eyayisephula amalungelo abo. Kwabonakala sengathi amathemba omhlaba wonke ayesezacitshwa. Ukuvuselelwa kwamandla eRoma kuzabangela ukuthi kulethwe ukuncindezela kwasendulo, njalo kuzatholakala amathuba okuqedisa isenzo sokubhidliza umsebenzi wemvuselelo osuhlukunyezwe yinkolo yamanga lokuhlamuka okuphume phakathi kwawo. GC 199.3. Nxa labo ababesekela umsebenzi wemvuselelo basebehlangene ukuthi bahlaziye lokuthi okwakubekwe phambi kwabo, bakhangelana ngokudideka, babuzana umbuzo owodwa, kuyini okumele sikwenze. Kwakulezinto ezinkulu kakhulu ezazithinta umhlaba wonke, ezazilenga emoyeni. Kambe abameli abakhulu bemvuselelo bazavuma yini njalo bamamukele umthetho lowo? Kwakuzaba lula kanganani kubavuseleli ababesemhlanganweni lowo owawunzima kakhulu ukuthi bavumelane bacine besenza isinqumo esasingeke sibe silungile? Kwakuzaba lezi zathu ezingaki ababengazithola ezazingasekela isinqumo sokuthi bamukele umthetho lowo? Ababusi ababelandela imfundiso yemvuselelo babesazi ukuthi bona babelamandla okukhonza bekhululekile. Umthetho lo wawuthinta abantu ababengaphansi kwabo ababekholisa amalungelo wokukhonza bekhululekile. Kambe lokhu akumelanga kubasuthise na? Ukuvuma kwakuzavimbela inhlupho ezingaki. Ukwala umthetho lo kwakuzabafaka engozini ezingaki. Ngubani owaziyo amathuba azavela ngokuhamba kwesikhathi? Asamukeleni ukuthula. Asibambeleleni engatsheni esilukiwe libandla leRoma. Sivale amanxeba elizwe laseGermany. Abavuseleli bengasebenzisi imicabango efana laleyi basekela isinqumo sabo sokuvuma umthetho lowo esasizabangela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umsebenzi wabo utshabalaliswe. GC 199.4. Ngenjabulo bakhangela isizathu esasibangela ukuthi kubekwe umthetho owufana lalowo, njalo benze isinqumo ngokukholwa. Kwakuyini isizathu sakhona? Kwakungamalungelo ebandla leRoma ukuphoqela njalo lokuvimbela abantu ukuthi bazicabangele. Kodwa kwakungafanelanga yini ukuthi bona balandele bona balandeli babo bakholise ukukhululeka kwezenkolo. Yebo, lokhu kwakuzaba yisipho abasinikwayo kancane emthethweni lowo, hatshi njengelungelo labo. Kukho konke okwakungachasiswanga emthethweni lowo, iqiniso layiyikuthi ibandla leRoma lalingumahluleli ongaguqukiyo. Umzwangedwa wabantu wawungaphansi kwamandla abo, njalo kwakumele balalelwe bona. Ukuvuma umthetho lowo kwakusisho ukuthi amalungelo wokukhetha inkolo ayezaphelela eSaxony. Kwezinye indawo lapho ivangeli elalingakafinyeleli khona, abantu babengasoze bathole ithuba lokuzikhethela inkolo yabo, ngoba lokhu kwakuzaba licala elalithwala isigwebo sokubulawa lokuphoselwa emajele. Kambe kwakufanele bavume umthetho owawusisho ukuthi ivangeli lihlale endaweni encane kuphela. Ukuvumela ukuthi kubekwe umthetho owawusisho ukuthi umsebenzi wemvuselelo wawungasela mandla wokuphendula omunye umuntu, njalo wawusuhambe ibanga lawo lokugcina. Njalo lokuthi lapho inkolo yebandla leRoma eyayikhona yazi yayizahlala khona ingasaphanjaniswa. Kambe abavuseleli basebezenelisa ukugeza izandla zabo bethi igazi lalabo ababeza ukwala ukulandela umthetho lowo bakhethe ukunikela impilo zabo ebandleni zikapapa lalingekho phezu kwabo na. Lokho kwakuzaba yikuthengisa ihola leli elaliqakatheke kangaka. Umsebenzi wevangeli njalo lamalungelo amaKristu kwakungcono kibo ukunikela amazwi abo, lemiqhele yabo, njalo lempilo zabo. Asiyaleni ukwamukela umthetho lowo, batsho ababusi. Endabeni eziphathelene loku lomzwangedwa, ubuningi babantu abatsho ukuthi balamandla. Abasekeli babo bathi kungenxa yesivumelwane esenziwa ngomnyaka ka-1526 esenziwa ukuthi sibe lokuthula esilakho kathesi, ukuguqula lokhu kuzabangela udlame lokuvukelana. Umhlangano lowu awulamandla wokutshintsha lokhu kuze kuyefika isikhathi lapho okuzabizwa khona umhlangano omkhulu. Ukuvikela amalungelo abantu kwakuyikuzikhethela inkolo yakho kungumsebenzi wesizwe, njalo lokho kungumgcele wamabandla waso endabeni zokukholwa. Yonke imibuso ezama ukubeka imithetho yokulawula ukholo kwabantu icina isephula konke owalwelwa ngamaKristu endulo. GC 201.1. Abaphathi bebandla bazimisela ukubhidliza lokhu ababekubiza inkani yetshongololo. Baqala ngokuzama ukwehlukanisa labo ababemele imvuselelo, njalo lokwethusela bonke ababengaphumelanga egcekeni besekela umsebenzi wemvuselelo. Abameli bamadolobho ayekhululekile babizwa phambi komhlangano, njalo batshelwa ukuthi kwakumele batsho ukuthi babezalandela umthetho lowo kumbe cha. Bancenga ukuthi banikwe isikhathi sokucabangisisa, kodwa basiyala isicelo lesi. Ekugcineni nxa babebuzwa abantu abaphosa befike ingxenye yenani labo bonke bakhetha ukuvikela umsebenzi wemvuselelo. Bonke abakhetha ukumela iqiniso babesazi ukuthi isinqumo sabo sasizaba ngela ukusolwa lokubekwa icala njalo lokubulawa. Omunye wabo wathi, kumele sikhethe ukuphika ilizwi likaNkulunkulu kumbe sitshiswe. GC 201.2. Inkosi uFerdinand, oyemele umbuso omkhulu emhlanganweni lowo, wananzelela ukuthi umthetho lowo wawuzabangela ukwehlukana ngaphandle kokuthi ababusi lava benziwe ukuthi bavume. Ngakho ke wazama amaqhinga okubenza ukuthi bavume, ngoba wayesazi ukuthi nxa kwakungenzeka asebenzise udlame, ababusi laba babezaqina esinqumeni sabo. Wancenga ababusi ukuthi bamukele umthetho lowo. Wabatshela ukuthi umongameli wayezathokoza kakhulu ngabo. Kodwa amadoda lawa athembekileyo ayesamukela amandla ayedlula awababusi basemhlabeni. Ngakho baphendula ngokuzehlisa, siza kuhlonipha umongameli kukho konke okungabangela ukuthi kube lokuthula njalo kuletha udumo kuNkulunkulu. GC 201.3. Phambi kwabantu bonke ababesemhlanganweni, inkosi yaletha ilizwi lokuthi umthetho lowo wawuzafakwa njengomthetho ovela kumongameli ongadingi umbono wabanye ababusi. Njalo okwakusele kibo kwakuyikuthi bamukele intando yabantu abaningi. Ngemva kokutsho lamazwi, waphuma emhlanganweni. Wanganika abavuseleli ithuba lokuba cabangisisa kumbe elokuphendula. Bazama ukuthumela ilizwi elalicela ukuthi inkosi iphenduke, kodwa amazwi abo aphelela emoyeni. Wathi ephendula watsho amazwi athi, leyi yindaba esiphelile. Osekusele kuphela yikuthi liwukhothamele. GC 202.1. Umongameli lezisebenzi zakhe basebesazi ukuthi ababusi ababekholwa babezalandela umbhalo ongcwele owedlula imfundiso yomuntu, njalo babesazi ukuthi kuzo zonke indawo isinqumo esifananayo esasizayo yenziwa khona, amandla kapapa ayezanqutshwa. Kodwa njengenkulungwane zabantu kusukusela esikhathini sabo, nxa bekhangela kuphela ezintweni ezedlulayo lezibonakalayo, bayaziqinisa ngokuthi umsebenzi kapapa lomongameli wawulamandla, njalo lowo owabavuseleli wawuxega. Ngabo abavuseleli babethembele ekuxhasweni kwabantu kuphela. Babezaphelelwa ngamandla ngendlela abameli bakapapa ababecabanga ukuthi bazaphela ngayo amandla. Kodwa lokhu nje babeliqula elincane, njalo bephikisana leRoma. Babelawo amandla abo. Bakhetha ilizwi likaNkulunkulu phezu komthetho lowo. Bakhetha uJesu Kristu, inkosi yamakhosi, phezu kukaCharles. GC 202.2. Njengoba uFerdinand wayeyalile ukuzwa izicelo zabo, ababusi bakhetha ukuthi loba engekho bengachithi isikhathi, kodwa balethe ukuphikisa kwabo phambi kwephalamende yesizwe sonke. Babhala incwadi bayibala phambi komhlangano lowo. GC 202.3. Siphikisana ngale indlela phambi kukaNkulunkulu umdali wethu oyedwa, isihlangu sethu lomsindisi njalo lomhlengi wethu, njalo ozaba ngumahluleli wethu laphambi kwabantu bonke lezidalwa zonke, ukuthi thina ngokwethu njalo labantu bakithi asivumi njalo asilandeli loba ngaluphi uhlobo umthetho lowo obekiweyo. Ngayo yonke indlela ephikisa uNkulunkulu lelizwi lakhe, lomzwangedwa wethu oqotho, njalo losindiso lomphefumulo yethu. GC 204.202.4. Lithini? Siyawuvuma umthetho lowo. Siyafuqa ukuthi uNkulunkulu nguye obizela umuntu elwazini lwakhe. Umuntu lowo loba kunjani ngeke amukele ulwazi lukaNkulunkulu. Akula eyinye imfundiso eqotho ngaphandle kwaleyo ehambelana lelizwi likaNkulunkulu. INkosi iyanqabela ukufundiswa kwezinye imfundiso. Imbhalo engcwele kumele ichazwe ngamanye amavesi acacileyo. Ibhuku leli elingcwele libalulekile empilweni yamaKristu. Lilula ukuzwisiseka, njalo lihleliwe ukuthi lisuse bonke ubunyama. Sizimisela ngomusa kaNkulunkulu ukugcina njalo lokuchumayela ilizwi lakhe kuphela, njengoba litholakala eTestamentini elidala lelitsha. Singafakanga lutho kilo okuphikisayo. Ilizwi lelo yilo kuphela. Iqiniso elipheleleyo liyinsika yemfundiso yonke njalo lempilo yonke, njalo ngeke lehluleke. Kumbe lisidukise. Lo owakha phezu kwalo uza kuma phambi kwamandla wonke asegehena. Lapho yonke imizamo yomuntu yokuliphikisa iza kuwa phambi kombuso kaNkulunkulu. GC 203.1. Ngenxa yesizathu lesi, siyala ukwamukela ijogwe elibekwe phezu kwethu ngenkani. Esikhathini esifananayo silethemba lokuthi umongameli uzaziphatha njengombusi ongumKristu othanda uNkulunkulu phezu kwezinto zonke, njalo sizimisele ukunikela yena njalo ngendlela esifuna ukunikela wonke amakhosi uthando lwethu njalo lenhlonipho yethu yonke, njengoba kungumlando wethu ukuthi senze njalo. GC 203.2. Indosela enkulu yasala emhlanganweni lowo. Iningi labantu lagcwala ukumangala nxa babekubona isibindi salaba ababephikisa. Ikusasa lalibonakala phambi kwabo sengathi lalimnyama njalo lifihlakele. Ukulwisana lempi njalo lokuchitheka kwegazi kwakungathi ngeke kuyekele ukuza. Kodwa abavuselele ngokwabo ngokwazi kwabo ukuthi umsebenzi wabo wawulungile, njalo beyame esandleni sikaNkulunkulu bagcwala isibindi. GC 202.3. Imfundiso ezaziphakathi lokuphikisana lokhu okwaba lodumo zibumba insika yenkonzo yenkolo yokuphikisa. Khathesi ukuphikisa lokhu kumelana lokuncindezela okubili endabeni zokukholwa. Okokuqala, yikungenela empilweni zabantu okwenziwa ngumbuso womhlaba, njalo okwesibili ngamandla webandla angalamngcele. Kulokuthi kube lokuncindezelana lokhu. Inkolo ephikisana lebandla leRoma ifaka amabandla wozomzwangedwa phezu kwabahluleli basemhlabeni, njalo lamandla elizwi likaNkulunkulu phezu kwebandla lalapha emhlabeni. Ngokokuqala, inkolo leyi iyaphika amandla asemhlabeni ezintweni zokukholwa, njalo ikhuluma amazwi abafundi labaprofethi wokuthi kufanele sihloniphe uNkulunkulu ukwedlula umuntu. Endaweni yomqhele kaCharles V iphakamisa umqhele kaJesu Kristu, kodwa iyaqhubekela phambili ibeka isisekelo sokuthi yonke imfundiso yabantu kumele ibe ngaphansi kwelizwi likaNkulunkulu. Ababusi laba babekwenza kwacaca ukuthi kwakulilungelo labo lokuthi batsho lokhu ababekukholwa njengeqiniso. Babengasoke bakholwe njalo bahloniphe kuphela, kodwa babezafundisa lokhu okutholakala elizwini likaNkulunkulu, njalo baphike ilungelo lokuthi abaphristi labehluleli bangenele. Ukuphikisa okwenzakala edolobheni laseSpires kwakuyibufakazi obucolekileyo obaveza ububi bokwenqabela abantu ukuthi bazikhethele inkolo yabo, njalo lokucacisa ilungelo labantu lokuthi bakhonze uNkulunkulu ngendlela umzwangedwa wabo obahola ngawo. GC 203.4. Ilizwi labo laseliphumile, lalibhalwe engqondweni zezinkulungwane zabantu, njalo labhalwa lasemabhukwini asezulwini, lapho alalingeke lesulwe ngumuntu khona. Ilizwe lonke laseGermany lamukela ukuphikisa lokhu njengendlela yokubonisa ukholo lwabo. Endaweni zonke abantu babona ukuphikisa lokhu njengesithembiso sokuthi kwakuzabuya umbuso omutsha njalo ongcono. Omunye wababusi watsho amazwi alandelayo kulabo ababezimisele ukuphikisa edolobheni laseSpires: "Sengathi iNkosi elinike umusa wokuma ngamandla, ngokukhululeka njalo ngesibindi, ingaligcina enkolweni yesiKristu kuze kuye kufika ekupheleni." GC 204.1. Ngabe laba ababehambisa umsebenzi wemvuselelo ngemva kokuthola ukunqoba okuncane babevumile ukwamukela ukuthandwa ngumhlaba odlulayo, isenzo sabo sasingeke sivumelane lentando kaNkulunkulu, ngisho lenjongo yomsebenzi abasebewuqalile. Njalo ngale indlela bezaletha ukufa komsebenzi lowo. Isenzo sabavuseleli laba simumethe isifundo somuntu wonke ophila emhlabeni. Indlela kaSathane yokulwisana loNkulunkulu kanye lelizwi lakhe ayikaguquki. Ulokhe ephikisana lokuthi umbhalo ube yinsika yempilo yabantu ngendlela efananayo lasendulo. Lasesikhathini sethu kukhona ukuphambana lemfundiso yalo, njalo ikhona indingeko yokuthi sibuyele emcabangweni wokuphikisa iBhayibhili, njalo iBhayibhili kuphela. Kumele libe yinsika yokukholwa lomsebenzi uSathane lalamuhla lokhu esebenza ngendlela zonke ezikhona ezama ukuncindezela abantu endabeni zobukholwa. Umbuso lowu olwisana lesiKristu ababezama ukulwisana lawo emhlanganweni waseSpires sulamandla amatsha lamhlanje njalo wenza imizamo yokuthola amandla owawulawo kudala. Kuphela ukuzimisela ukulandela ilizwi likaNkulunkulu ngokuphelela okwaboniswa ngesikhathi semvuselelo. Yilo ithemba elingaletha inguquko lamhlanje. GC 204.2. Kwakulezibonakaliso zengozi eyayiza kwehlela abantu ababefuna imvuselelo. Kwabakhona njalo izibonakaliso zesandla sikaNkulunkulu esasivulelwe ukuvikela bonke ababethembekile. Kwakuyilesi isikhathi lapho uMelanchthon athwala khona ngokuphangisa emgwaqweni yaseSpires umngane wakhe uSimon Genius esiyamchaphisa umfula uRhine. Umngane wakhe wamangala ebona ukujaha okungaka. Ukhulu olenwele ezimhlophe. Kodwa engingamaziyo obuye phambi kwami wathi emzuzeni owodwa amapholisa azathunyelwa nguFerdinand ukuthi ayebopha uGenius. GC 205.1. Emini yakhona uGenius wayesehlaselwe ngufebha phakathi kwentshumayelo owayengomunye wezifundiswa zikapapa. Njalo ekugcineni wayelwisana laye ngenxa yokuthi wayephikise eyinye yemfundiso zebandla. Ufebha wavalela ngaphandle ulaka lwakhe. Kodwa ngemva kwalokhu wayenkosini. Lapho afika khona wathola imvumo yokubopha umfundisi lo owayedabuka endaweni yase Heidelberg. UMelanchthon kazange athandabuze ukuthi uNkulunkulu wayethumele ingilosi yakhe ukuthi ahlenge impilo yomngane wakhe. GC 205.2. Wama emkhunjeni lomfula uRhine. Ufebhe wavalelwa ngaphakathi ulaka lwakhe. Kodwa ngemva kwalokho wayenkosini. Lapho afika khona wathola imvumo yokubopha umfundisi lo owayedabuka endaweni yase Heidelberg. UMelanchthon kazange athandabuze ukuthi uNkulunkulu wayethumele ingilosi yakhe ukuthi ahlenge impilo yomngane wakhe. GC 505.2. Wama ekhunjini lomfula uRhine. Waze wabona ukuthi amanzi alomfula ayehlenge uGenius ezandleni zezitha zakhe. Ekugcineni wakhala uMelanchthon nxa wayembona esechaphele phesheya komfula. Usehluthulwe emlonyeni walabo abawomele igazi labantu abangelacala. Wathi ebuyela endlini yakhe, uMelanchthon Watshelwa ukuthi abomthetho ababebuye ukuzobopha uJanus babemdinge indawo yonke endlini. GC 205.3. Umsebenzi wemvuselelo wawuzathwalelwa endaweni zonke phambi kwabakhulu baba labancane, ababusi ababekhethe ukulandela iqiniso babencitshwe ithuba lokuziphendulela phambi kukaFerdinand, kodwa basebenikwe ithuba lokubeka udaba lwabo phambi kukamongameli omkhulu njalo laphambi kwezikhulu zelizwe njalo lezebandla. Imizamo yokwehlukanisa umvukela owawubekhona ngemva komhlangano waseSpires, uCharles V wabiza omunye umhlangano omkhulu wakhetha ukuthi wayezaba khona ngokwakhe. Yikho lapho ababusi ababekhethe ukumela iqiniso ababizelwa khona. GC 205.4. Kwakulengozi ezinengi ezabonakala sengathi zazizayehlela umsebenzi wemvuselelo, kodwa labo ababeyimele babelokhu bebeke ithemba labo kuNkulunkulu njalo bazimisela ukuthi babezamela ivangeli ngesibindi. Umbusi waseSaxon watshelwa ngabangane bakhe ukuthi engazibuyeli kulo umhlangano. Bamtshela ukuthi umongameli wayekhethe ukuthi ababusi bebuye ukwenzela ukuthi ebadonsele emjibilini. Akusikho ukufaka empilweni engozini na ukuthi umuntu azilethe phakathi kwemiduli yedolobho lapho okulesitha sakhe esilamandla? Kodwa abanye bakhuluma ngenhlonipho bathi, yekela ababusi kuphela bahambe ngesibindi, njalo umsebenzi kaNkulunkulu uhanjiswe phambili. Uluther yena wathi, uNkulunkulu uthembekile, ngeke asilahle. Umbusi waseSaxon wazimisela ukuya edolobheni lase-Augsburg. Bonke abantu ababehamba laye babesazi ingozi eyayiphambili, okwabangela ukuthi abanengi behambe belobuso obudangeleyo. Kodwa uLuther owabaphelekezela waze wafika edolobheni laseKolbeck, wavuselela ukholo lwabo olwaselutshona ngokuhlabela ingoma eyayibhalwa phakathi kuhambo lwawo ethi, umpotshongo oqinileyo uNkulunkulu wethu. Imicabango yokungazi okokuzalandela yanyamalala, nenhliziyo ezazidangele zakhululeka nxa babesizwa ingoma leyi. GC 206.1. Ababusi abasebeyamukele imfundiso yemvuselelo bakhetha ukuthi babe lombhalo owawubonisa konke ababekukholwa ngendlela ehlelekileyo, kodwa lokhu kwakuzasekelwa yibufakazi oseBhayibhelini ababezakutsho phambi komhlangano. Njalo umsebenzi wokubhala konke lokhu wanikwa uLuther loMelanchthon labanye bonke. Umbhalo lo wamukelwa yibo bonke njengamazwi ayechaza ukholo lwabo, njalo behlangana bonke ukuthi bazofaka amabizo abo kilo. Lesi kwakuyisikhathi esinzima njalo lesicolekileyo. Abavuseleli basebezimisele ukuthi umsebenzi wabo ungabi lophawu lwezombusazo, kodwa kube basebesazi ukuthi umsebenzi wabo wemvuselelo kwakumele uphume elizwini likaNkulunkulu kuphela. Kwathi ababusi sebebuthana ukuthi bafake amagama abo encwadini leyi, uMelanchthon waphakama wathi kungumsebenzi wabatshumayeli labafundisi ukuthi benze izinto ezifana lalezi. Asitshiyeleni ababusi bomhlaba ezinye izinto ezingaphathelananga lenkolo. UJohn waseSaxon waphendula wathi, uNkulunkulu akwenqabele ukuthi ungalise lami. Ngizimisele ukwenza okuhle. Ngingazihluphanga ngesikhathi sami. Ngifisa ukumela uKristu. Ngemva kokutsho amazwi lawa, wabhala phansi ibizo lakhe. Omunye wababusi laye nxa wayethatha usiba wathi, nxa ukuphakamisa inkosi yami uJesu Kristu kudinga lokhu, ngikulungele ukuthiya inotho yami ngemuva. Kungangcono ngitshiye isikhundla sami, kumbe ngitshiye ilizwe labokhokho bami, kulokuthi ngamukele eyinye imfundiso ehlukene laleyi ebhalwe kule incwadi. Lokhu kwakuyikukholwa lokuzimisela kwamadoda lawa ayekhethe uNkulunkulu. GC 206.2. Isikhathi esasibekiwe safika ukuthi bame phambi kamongameli uCharles V. Wayehlele esihlalweni sakhe, ehanqwe ngababusi, wasenika abavuseleli ithuba lokuzimela. Incwadi eyayichaza ukholo lwabo yabalwa. Phambi komhlangano lowo iqiniso levangeli lachazwa njalo lamaphutha emfundiso yebandla edlalwa sobala. Kufanele ukuthi lolu suku lubizwe njengosuku olukhulu oledlula wonke umsebenzi wemvuselelo, njalo njengosuku oluphakeme kakhulu embalini yesiKristu njalo leyoluntu. GC 207.1. Kodwa iminyaka embalwa yayisedlulile kusukisela lapho uLuther ayemi khona yedwa phambi komhlangano ofananayo edolobheni laseWorms. Khathesi endaweni yakhe kwakume ababusi abalamandla kakhulu elizweni lonke. ULuther wayeyalisiwe ukuthi abuye edolobheni lase-Augsburg, kodwa wayekhona ngamazwi akhe njalo langemithandazo. Ngile njabulo enkulu, waloba, ngoba ngiphile kwaze kwafika ihola leli elokuthi uKristu avezwe phambi kwabantu ngabantu abaphakeme kangaka njalo emhlanganweni omkhulu kangaka. Ngale indlela kwagcwaliseka lokhu okuthiwe ngumbhalo, ngizakhuluma ngobufakazi bakho phambi kwamakhosi. Amahubo 119:46. GC 207.2. Ngensuku zikaPawuli, ivangeli ayelibotshelwe lafika ngale indlela phambi kwamakhosi lababusi belizwe. Ngakho ke ngalesi isikhathi lokho umongameli ayekwenqabela ukuthi kuchunyayelwe emathempelini kwasekuchunyayelwa esigodlweni. Lokhu abanengi ababesithi akulungelanga ukuthi kulalelwe izisebenzi kwasekulalelwa ngokumangala ngamakhosi esizwe. Amakhosi lamadoda aphakemeyo elizwe ayengabalaleli. Lababusi ababelemqhele babengachumayeli. Njalo intshumayelo yayiphuma elizweni likaNkulunkulu leqiniso. Kusukela ngesikhathi sabafundi bakaJesu waloba omunye umlobi. Akukaze kube lomsebenzi omkhulu owedlula lowo owenziwa ngababusi lava. GC 208.1. Konke okukhulunywe ngabalandeli bakaLuther kuliqiniso. Ngeke sikuphike, kwatsho omunye wababhishobhi. Ungaphikisa nxa uqedisisa izizathu lezi ezilesisindo ezinikiweyo ngababusi na? Kwabuza uDr. Egg. Ngemibhalo yabafundi labaprofeti, hatshi kwaba yimpendulo, kodwa ngemibhalo yabobaba bethu bebandla, yebo. Ngiyazwisisa, kwaphendula lowo owayebuza imbuzo. Abalandeli bakaLuther ngokutsho kwakho bagxilile eBhayibhelini, njalo thina siphandle. GC 208.2. Abanye bababusi baseGermany baphenduka belandela ukholo lwemvuselelo. Umongameli ngokwakhe watsho ukuthi imibhalo leyi yayiliqiniso. Incwadi leyi yayiphendulelwe kwezinye indimi, yahanjiswa kwezinye indawo kuzwekazi laseYurophu, njalo seyamukelwa yizigidi zabantu njengamazwi okukholwa kwabo eminyakeni eyalandelayo. GC 208.3. Inceku zikaNkulunkulu ezithembekileyo zazingasebenzi kodwa. Nxa imimoya lamandla kaSathane ayelwisana labo, uNkulunkulu kazange abashiye bodwa. Ngakho ngabe amehlo abo ayengavulwa, babezabona njengobufakazi usizo olwanikwa abaprofethi endulo lunikwa bona labo. Nxa inceku ka-Elisha yayibonisa amabutho ezitha zabo ayebahanqile, umprofetha wathandaza wathi, Nkosi, ngiyakuncenga, vula amehlo wakhe ukuba abone. 2 Amakhosi 6:17. Njalo bheka, intaba yayigcwele inqola lamabhiza omlilo, ibutho lasezulwini elalibekwe ukuvikela inceku kaNkulunkulu. Ngendlela efana nayo ingilosi zikaNkulunkulu zavikela imisebenzi zemvuselelo. GC 208.4. Enye imfundiso kaLuther eyayiqinisa yayingeyokuthi kwakungamelanga bebambelele emandleni asemhlabeni ukuba achase umsebenzi wemvuselelo. njalo kwakungamelanga bacele izikhali zomhlaba ukuthi zibavikele. Wajabulela ukuthi ivangeli lalimelwe ngababusi belizwe. Kodwa nxa babecabanga ukuthi babambane bebumbe ibutho lokuvikela ivangeli, waphendula wathi, imfundiso yevangeli kumele ivikelwe uNkulunkulu kuphela. Nxa abantu bebusa izandla zabo kibo, besusa izandla zabo kiyo, yikho lapho uNkulunkulu azibonakalisa khona nxa engenela. Zonke izinqumo ababe zenzela zona emehlweni kaNkulunkulu zazingalunganga, njalo zazibonisa ukungathembi kwabo. GC 209.1. Nxa izitha ezilamandla zazibambana zifuna ukutshabalalisa ukukholwa kweqiniso, njalo lenkulungwane zenkemba zazibonakala sengathi zazilungele ukulichuya, uLuther wabhala wathi, uSathane usefaka ulaka lwakhe. Abaphathi bebandla abazonda uNkulunkulu bayahlangana, njalo sibhekene lempi. Yazisa abantu ukuthi bancenge ngokuzidela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu ngokukholwa langemithandazo, ukwenzela ukuthi izitha zethu ezinyathezelwa ngumoya kaNkulunkulu zikhethe ukuthula. Indingeko yethu enkulu, umsebenzi wethu omkhulu, umthandazo. Yazisa abantu ukuthi basengozini yenkemba, njalo leyolaka lukaSathane. Batshele ukuthi bathandaze. GC 209.2. Ngesikhathi esinye esalandelayo, nxa wayebhala ngokubambana lokhu okwakufuna ukwenziwa ngababusi, uLuther wathi impi okumele isetshenziswe kumele ibe yinkemba yakomoya kuphela. Wabhalela umbusi waseSaxon wathi, ngeke ngokulalela umzwangedwa wethu sivumele ukuthi kwenziwe ukubambana lokhu okufunwa ngababusi. Kungangcono sife kanengi kulokuthi sinike umsebenzi wethu wevangeli uletha ithonsi elilodwa legazi. Umsebenzi wethu yikuthi sifane lezimvu eziya emnikelweni. Isiphambano sikaKristu kumele sithwalwe. Sengathi umhlonitshwa engaphelelwa yikwesaba. Siza kwenza okukhulu ngemithandazo yethu, okwedlula izitha zethu ngokuziphakamisa kwabo. Kuphela ungavumeli ukuthi izandla zakho zingcoliswe ligazi labazalwane. Nxa umongameli efuna ukuthi silethwe phambi komthethwandaba, sikulungele lokho. Ngeke uvikele ukholo lwethu. Wonke umuntu kumele akholwe loba kusitsho ukuthi uzaba sengozini. GC 209.3. Kwasukela endaweni ezisithekileyo zomthandazo, kwabuya amandla anyikinya umhlaba wonke emvuselelweni leyi enkulu. Kule indawo zokuzehlisa okungcwele, inceku zikaNkulunkulu zabekwa inyawo zazo phezu kwedwala lezithembiso zakhe. Nxa impikiswano yase-Augsburg yayiqhubekela yayiqhubeka. ULuther kazange adlulise usuku engabekanga amahola amathathu wokuthandaza. Njalo kwakungamahola ayesazi, ayesenza kube lula ukuthi abale. Ekufihlakeleni kwendlu yakhe, wayezwakala ethululela umphefumulo wakhe phambi kukaNkulunkulu ngamazwi agcwele uthando, ukwesaba njalo lethemba, njengomuntu okhuluma lomngane wakhe. Ngiyazi ukuthi wena ungubaba wethu loNkulunkulu wethu, njalo lokuthi uzahlakaza izitha zabantwana bakho, ngoba lawe usengozini ndawonye lathi. Umsebenzi wonke lowo ngowakho, njalo kungenxa yokusebenza kwakho ukuthi sifake izandla zethu kiwo. Sivikele wena baba wethu. GC 210.1. Nxa wayebhalela uMethelton owayengaphansi kokuncindezelwa ngenxa yokumangala lokwesaba, wabhala wathi, umusa lokuthula kuKristu. Ngitsho kuKristu hatshi emhlabeni. Amen. Ngiyazizonda ngenzondo enkulu lezi izinto ezikudlayo. Nxa umsebenzi lowu ungalunganga, utshiye. Nxa umsebenzi lowu ulungile, kungani singakholwa izithembiso zalowo ositshela ukuthi kumele silalele singalakho ukwesaba? UKristu ngeke ayekele ukuba khona emsebenzini wenkululeko loweqiniso. Uyaphila, uyabusa. Yikuphi ukwesaba esingaba lakho? Okay. GC 210.2. UNkulunkulu walalela ukukhala kwenceku zakhe, wanika ababusi labafundisi umusa njalo lesibindi sokubambelela eqinisweni phambi kwabaphathi bomnyama balomhlaba. INkosi ithi, khangelani, ziyabeka eziyoni ilitshe lengilosi elikhethiweyo eligugu. Okholwa kilo kayikuyangeka. 2 Petro 2:6. Abavuseleli babeyakhele kuKristu, njalo amasango egeyena engasoke abe lamandla phezu kwabo. GC 210.3.